Isikhathi sendaba ku VOA Ndebele.
Alifuka njani intoka zomuhle siyadibana njalo emsakazweni we studio 7 ngomvulo mhlaka 13 kuzibandlela 2020 olamukelayo ngu Chris Gande. Endabeni zethu lamhlanje, iStudio 7 ithole ubufakazi bokuthi olwela ilungelo likaZulu umnumzana Josephat Mzaca Ngulube labanye abathathu abasekeli be-MDC abavalelwe ejele leKami bazayavalelwa ejele elingaqanjwanga eHarare lamhlanje.
Uthi yena kule information yakade kuWhatsApp yakade ikhuluma ngokuthi sebesuswa koBulawayo sebehanjiswa eHarare. Ngakho-ke bona sebekubona engaphephile ukuthi abehlala elapha enkantolo yaseKoBulawayo.
Impuphu ibikwa engasatholakali lula ezitolo ngesikhathi kulokwesabela ukuthi ukungani kahle kwezulu kuzadala indlala engakaze ibonakale kusikhathi eside.
Hayi, lokho kwenzakalayo kuyamangalisa sikikikela kithi impuphu kayisiyekho ezitolo. Ukuthi sinyamalele yangaphi lathi kuyasithuthukeza, kodwa isimanga singahamba emkambo we-black market sigcwele impuphu.
Ingcwethi kwezokulima isola imbiko yabezomkhathi abakhanya bekhomba lelale ngokungani kwezulu.
Bathe bona lo nyaka sizaba le normal to above normal rainfall, kodwa ngithe sengibona i-latest report evela kusadik. Isadik ithi yona indawo eziningi lapha e-Southern Africa zizaba le below normal.
Amapholisa awesifazane kunye lamasotsha babikwa labo sebethengisa umzimba ngokoma kwezomnotho. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa khonapha emsakazweni we-Studio 7. Studio 7 isithole ubufakazi bokuthi olwela ilungelo likaZulu umnumzana Josephat Mzaca Ngulube labanye abathathu abasekeli be-MDC abavalelwe ejele leKami bazasuswa bayavalelwa ejele elingaqanjwanga eHarare namuhla. UNgulube labanye abathathu abathi uFortune Masuku, Melusi Moyo lo Otilias Banda bagwetshelwa ukuhlala ejele kweminyaka eyisikhombisa 7 ngemva kokutholakala belecala lokuchisa imota yelunga lezanu PF ngesikhathi sokutshengisela ukwenziwa ilizwe phose lonke jikelele ngenyanga kazibandlela nyakenye. Igqweta likaMzaca Ngulube umnumzana Ngqobani Sithole utshele iStudio 7 ukuthi batshelwe ukuthi uMzaca Ngulube labanye bazasuswa eKami ngoba kusesatshelwa impilo yabo kulandela imbiko ethulwa kuWhatsapp.
Isiphathamandla esikhulu esenkantolo yeKami ku-remand prison ngathi ngihambile ukuyabona obaba uMzaca uJosephat Ngulube. Wakutsho kwaba obala ukuthi ubaba uMzaca bazamsusa lapha koBulawayo bamhambise eKami eHarare. Asothe ukuthi kuyiphi inkantolo khona ngani eHarare, kodwa wafundisela ukuthi hayi kuza kuya eHarare. Esithi yena bakwenza ngenxa yokuthi akusaphephanga ukuthi abe khona ngapha koBulawayo. Ngakho-ke sebefuna ukuthi bamhambise khona ngayo.
Kodwa lina likubone njani lilethuba yini lokubana liyakwanisa ukuthi limvikele ukuthi angayiswa eHarare?
Besifuna ukuthi senze sihambe enkantolo enkulu ukuthi ikhangelisise ukuthi isizathu asikhitshelwa lapha koBulawayo yisithi. Ngoba nxa ngibuza usiphathamandla weKami ukuthi kathi isizathu kuyini, uthi yena kule information yakade kuWhatsApp yakade ikhuluma ngokuthi sebesuswa koBulawayo sebehanjiswa eHarare. Ngakho-ke bona sebekubona engaphephile ukuthi abehlala elapha enkantolo yaseKoBulawayo. Ngakho sebefuna umhambise eHarare. Nxa ngithi yakukhangela nje umcabango wangikhona okuphitha ungqondo ukuthi lapha lathi silayo iKami maximum prison, ngako ukuthi kade sokune i-security singathi ngesilungu i-security threat, sure iKami maximum prison was going to be ideal. but into esuke idanise ukuthi lapha sebemhambisa khona akana zihlobo lwana umuntu ngani la into ayikhala ngayo ukuthi akula zihlobo akula umuntu ozamphathela khona ukudla kuyukuthi ngapha kade kunjalo so into engathi iyadanisa kakhulu
lona udaba lokuthi liye emthethwandaba ophezulu ukuthi licele lokho kuthiwa yi-appeal luhamba njani
sacela i-appeal kathesi esikumeleleyo ukuthi irekhodi langikhona elama-proceeding lithayitshwe umantu owayedila le ndaba naleyo alibala liconfirm ukuthi yini bese senza okuthiwa ngesilungu yi-bail pending appeal yiyo nje into engani isifisele emuva ngoba into zangikhona zihamba ngonyawo lwenwawo
yena sake sezwa ungani kulesi khathi ayengezwa kahle emzimbeni usenjani kathesi
uyakhala ngomzimba Well, lapho uphakathi mfowethu ya awungeke nje kube konke kukuhambele kuthi uyakhala nje ngomzimba ukuthi hayi umzimba wakhe ungani uyahonona lapha nalaphana and enye into akathi ngani akathi engani ukhuluma ngayo ukuthi isibhedlela naso sobe siyana esekami asimncedisi ngokufanelele
Alo-ke ngumnumzana Ngqobani Sithole igqwetha elimela umnumzana Josephat Ngulube ubekhuluma ecingweni le-Studio 7 ekobulawayo. Umzaca Ngulube wazimela kukhetho lokudinga amalunga edale lephalamende kodwa ubika ubeselilunga le-MDC kusiyaphela umnyaka odluleyo. Imizamo yokukhuluma leziphathamandla zejele lekhami yehlule kodwa senelise ukukhuluma lesikhulumeli sebandla le-MDC kobulawayo umnumzana Swithan Chirodza.
Vele lokhu mfowethu yinjwayelo ungakhangela yikho okwayenziwa lokhu babudabengwa nabo Lookout Masuku khathi bebotshwa umgwabisi beseluthi engabagweba njani ngemva phela ukuthi banqoba elokhuizeni emthithwata lokhu futhi kwenzakala kulokhu zeni amadoda e-MDC ayedanjelwa amanga bebetshalwa ukuthi xa babulela uKing Gala uzananzela uthi o-remember moyo labanye oswazi bahamba bayehlale ichikurubi so lokho esesikubona vele akusimangalisi ngoba phela ikukhawulisa ukuthi why ukhona kumbazi njalo khanya bengenile laphana sekwabasobala ukuthi baliosekelo ngoba umama Thabita Khumalo abanye bebefika khona ngale so khonokho vele kuhle kutshengisa ukuthi kabafuni ukuthi abantu bebehamba bebabona ukuthi abantu bebeeduzane bebaduduza khanya vele yindlela vele eyokubaswabisa lokhu bazwisa ubuhlungu
manje lizathatha nyathelo bani njengebandla
thina siyekele vele ubanike usekelo uzabona ngokuya kwesikhathi ukuthi nakhona ngale e-RF sizabe sibanike usekelo ngoba phela into abangeke bayenze yikufihla ukuthi bangaphi thina siyabe silokhu sibanike usekelo sibavakajela so sibakhohlwe nabafowethu ngamacomrade ethu
ngomnyaka ophelileyo umkhokheli webandla umnumzana Nelson Chamisa uke wafika ejele yekami lapho wabona khona induna umnumzana Felix Nhlanhla yamangwe Ndiweni uke wahlangana yini laye umzaca Ngulube labanye la abotshwa la
yena kasayenelisanga ukuthi afike otuzananzelela ukuthi ubaba uNkululeko uSibanda oyisikhulumi sikamongameli u-advocate Chamisa ufikile khona hhayi laba bantu bebethunywe ngubaba uChamisa
alo-ke ngumnumzana Swithan Chirodza isikhulumeli sebandla le-MDC kobulawayo bekhuluma ecingweni le-Studio 7 ekhona le kobulawayo Ingcwethi kwezokulima umnumzana Mandla Nkomo usesole imbiko yabezomkhathi abakhanya bekhomba lelale ngokungani kwezulu. Lokhu kwenzakala ngesikhathi sokusiba sobala ukuthi izulu lonyaka alisoze line ngemfanelo. Siqale sabuza uNkomo ukuthi umumo unjani kwezokulima ngalesi sikhathi okwandise ukuthi abantu bayabe sebedobhadobha emasimini.
Chris
ngike ngahamba hamba endaweni ezimbalwa ikakhulu kwelakithi Mathebelele North lase South and umumo enguthole lapho ubusesabisa kakhulu ngoba nxa uthi uyananzelela uzathola ukuthi ngesikhathi sifika ekhisimusini endaweni eziningi kufanele ukuthi maybe abantu bebesebethole izulu elifika kobo at least 200 millimeters kodwa ngalesi sikhathi asizafiki kulelo nani lezulu ngakho-ke akulazulu elenelayo ukuthi abantu baphume baye emasimini abaphuma kuqala into zakhona sezishile futhi somele beqale kakutsha phansi so umume sikuwo mubi kakhulu ukuthi sesiba le minyaka emibili elandelanayo yonke kuyiminyaka endlala
manje nxa sikhangela elakusasa bathina bezomkhathi kuyathembisa na ukuthi kumbe lizabuya lanxa seliphuzile izulu
eqinisweni Chris abomkhathi lathi sesingani siyabasola kancane because bathe bekhipha isiphawulo sabo sakuqala asithi ngabo September August September bathe bona lo nyaka sizaba le normal to above normal rainfall kodwa ngithe sengibona i-latest report evela ku-SADC. I-SADC ithi yona indawo eziningi lapha e-Southern Africa zizaba le below normal rainfall. And isimanga sakhona izulu lingani liyasikhenkeleza ikakhulu kwelakithi eZimbabwe, Malawi, lezinye indawo zaseMozambique. Asisoze sithole izulu eleneleyo kathesi ngoJanuwari. Asazi-ke ukuthi mhlambe uFebruary lo March bona bazaba lezulu elingani lithe qaqa kodwa sikhumbule phela ukuthi nxa uthi uyahlanyela kule zinto ongeke wazihlanyela ungedlula uJanuwari so kathesi nje iwindi eselikhona ngilokhu uhlanyela into ezifana labo soya beans lawo unumumbu ungahlanyela i-short season variety wa-120 or so days but isikhathi asisekho
kanti khona kungaba kulesizathu na ukuthi izulu libe khona emazweni agqagqele ilizwe lona ilizwe lingelalutho kungahamba njani kukhona yini okuthiwa ngesilungu scientific explanation
i-scientific explanation angeke isweleke ukhumbule phela ukuthi izulu thina esilitholayo eZimbabwe liyabe livela nge-intertropical convergence zone and intertropical convergence zone iyabe ithatha ikakhulu amayezi lalokhu ngesingisi esithi i-moisture evela ikakhulu endaweni ze-equator ihlanganisa ama-currents ambalwa kufanele yehle iziyefika meduko obobulawayo and so forth but akuthembiso ukuthi yehla lo nyaka ngoba indlela kumbe izinto ezibangela ukuthi yehle sondele kithi lo nyaka ukhanya ziyasilela
Hello-ke ngumnumzana Mandla Nkomo ingcwethi ecubungula ezokulima kunjalo nje impuphu ibikwa ingasatholakali lula ezitolo ngesikhathi kulokwesabela ukuthi kungani kahle kwezulu kuzadala indlala engakaze ibonakale kwisikhathi eside esedluleyo Sixoxele sakhamuzi sakobulawayo unkosazana Tendai Masocha oyisiphathamandla njalo sebandla le-MDC.
Hayi lokho kwenzakalayo kuyamangalisa sikikwelakithi inhlupho kayisiyekho ezitolo ukuthi sinyamalele yangaphi lathi kuyasithikeza kodwa isimanga singahamba emkambo we-black market sigcwele impuphu ukuthi iphuma ngaphi zitheni beyithola njani yimbuzo esiyehlule ukuthi sizigcelilena kodwa siyazibiza nsuku zonke
kodwa ezitolo ikhona yini etholakalayo njalo itholakala sekutheni
iyathoka ezitolo itholakala ngesikhathi esikhatshana njalo ithola ngabalutshwani mhlawumbe abanezihlobo ezisebenza khonapho mede ezihle zibafonele kumbe njalo iyabe itholakala nabantu ababe besazana mbe labophatha izitolo kumbe labomaneja njelo itholakala kwesikhathi esincane njalo iyatintitshwani impuphu yakhona yena leyo entengo enelisa ngabantu kodwa le entengo edurayo esingathi engagazethwanga mediprise yetholakalayo ezitolo edurayo yangikhona engenelisa ngabantu
isilinganiso se 10 kg yenza malini
10 10 kg, ingabe kubona 90 something khona lapho ke 200 something dollars.
Le ngethengekayo kumbe ile dollar?
Leyo ngedulayo. Kodwa intengo eyitolo efanele ibe yethengwa ngayo le echipe yakhona ngabo $45. Kodwa umkambo e-black market yayithengisa $75.
Abalahlupho abayithengisayo umkambo omnyama la ukuthi kumbe bengabotshwa?
Asikaze sibonele botshwa, asikaze sibili sibonele botshwa ngoba lapho sihamba siyezithengela baya beyichayile e-market. Abaningi bakhona njalo izimoto uyazibona zigele ziphuthumele ngezimpuphu ziyehlisa elapha lalaphayana. Asikaze size leli coach yokuthiwa umuntu otholakale le mpuphu eningi eyithengise engekho emthethweni.
Alo ke ngonkosazana Tendai Masocha isakhamuzi sakoBulawayo njalo eyisiphathamandla sebandla le MTC koBulawayo obekhuluma ecingweni le Studio 7 ekhona le koBulawayo. Umongameli Emmerson Mnangagwa ukhangelelwe ukumisa ikhefu lakhe lamhlanje aye emsebenzini esiyahlangana lomphathi ntambo wakwele China obona ngezokubudlelwano lamanye amazwe omnumzana Wang Yi. Uyi osevakashele amanye amazwe amahlanu awezwekazi le-Afrika usehlangane lomsekeli kamongameli welizwe umnumzana Constantino Chiwenga losowabo weZimbabwe umnumzana Sibusiso Moyo. Sixoxe lengcwethi yecubungula ezombusazwe umnumzana Efidlela Ncube saqala ngokumbuza ukuthi uhambo lukayi luzaletha na inguquko kwezomnotho welizwe.
Kuza kuqula iChina ngokwayo, eZimbabwe kusoze kulethe lutho. iChina idinga indlela yokukhulisa umnotho wayo, idinga ama-diamond, idinga i-platinum, idinga coal, idinga konke okungakhulisa umnotho weChina kwenza abantu basebenze, ithuthukise iya phambili. Abakhangelelanga ukuza bezothuthukisa iZimbabwe. Ukuthuthukisa iZimbabwe kungumlando ka-president okhona lohulumende okhona abantu beZimbabwe. Ngakho-ke nxa kuyikuthi bakhangelele ukuthi iChina izathuthukisa, iChina izakhipha ubusela phakathi kwelizwe yenze inguquko elizweni leZimbabwe, hayi bazalahleka, kuzaqala kukhulunywa ngawo mamegadilizwe kungazali lutho.
Siyabona umongameli wazisile phambilini ukubana uzaqamula ikhefu lakhe kancane ukuze abone umphathintambo lo wakwele China. Kungakutshengisani lokhu ukuthi umongameli ulesifiso na esikhulu esokuvuselela umnotho welizwe nanku esesuka ekuphumuleni?
Hayi kakunjalo, ubevele engumuntu olesifiso lengqondo yokuthi athuthukise ilizwe leZimbabwe ngabe kayanga vele ekuphumuleni. Akulanto phela akade eyenza edinga ukuthi aphumule. Ukuthi lwana omunye umongameli odlulileyo umgabi wephumula ngaso nalesi sikhathi akusho ukuthi laphumule ngalesi sikhathi. Achiye ekhaya kungadliwa, abantwana bengelakudla belambile kubethwele nzima kanje. Ilizwe ngalesi sikhathi alidingi umuntu oya ekuphumuleni, lidinga umuntu osebenzayo ahlale aveze ukunakekela lo thando. Ngangake egamula ukuphumula kwakhe ezobona weChina engelandaba lezintandane abafelokazi labantu abangelamithi ezibhedlela lezikolo okungasoze kuye abantwana besikolo njengoba sekudila kangaka, kusho khona ukuthi hayi uyehluleka njengomongameli welizwe kamanga kahle.
Kodwa nxa wena ukhangela ubona ngani eleChina lona lilesifiso so na sokuphathisa iZimbabwe njalo nxalingela njengoba sibona ama mega deals engaphumelelanga, kungakuyini okusolwa yiChina?
China ilesifiso sokuthi ithuthukise ngobudlelwane bayo leZimbabwe. Akula muntu oya ebudlelwaneni lelinye ilizwe esithi ufuna ukwenza icharity yokuyanceda abanye. Ngakho-ke iChina izabe izokhangelela okwayo, ibe sisithi-ke ekukhangeleleni okwayo lathi sesingazuza esikuzuzayo. Kodwa ngendlela okungakhona kulanto engazuzakala ngokuba kalikho ilizwe elivuma ukusebenza lelizweni lithethe njengeZimbabwe. iChina layo kasuze kuvume lokho ukuthi ihlanyele izimali zinyamalale zonke, ihlanyele izimali ziye emaphokethini abantu abathile ababusayo. Akekho ovuma ukwenza lokho, leChina ngeke ivume lokho. Yikho-ke kuzahlala kungumlomo ukuthi hayi thina ama-megadeals laphazi lama-megadeals, kodwa imali ingezi elizweni ngokuba besesaba ukuthi izabalahlekela leyo mali njengeChina isitshontshiwe njengalokhu kwenzeka izimali ezinye ezelizwe leZimbabwe.
Alo ke ngumnumzana Efi Dlela Ncube ingcwethi ecubungula ezomnotho welizwe ubexoxa ecingweni le studio 7 ekobulawayo. Okwamanje ke sikhangele eziphuthumayo zivela kumaphephandaba ashiyeneyo. Iphephandaba lebulembu elezimlive.com lithi amapholisa namasotsha wesifazane sebethengisa umzimba besenza lokunye okungaphandle komthetho ngenxa yokoma kwezomnotho. Leli phephandaba lithi lokhu kuvele ngemva kwenhlolisiso eyenziwe isiphathamandla samapholisa u-Assistant Commissioner Bazibi Dube owejele leChikurubi. Iphephandaba leChronicle lithi uMusa weNkosi owesigaba sebubi wagamula uyise obhubhe esibhedlela sempilo ngolwesithathu. Kodwa umkamuyi waqamba amanga esithi umunye wabulawa ngokuwela phezu kwehara. Okwamanje ke yekelani indedele emuva ngelitshiye silalele ke lina balaleli bethu kumazwi elisithumele wona ngeWhatsApp.
Happy New Year, Studio 7, ninjani. Sisingekho thina ma-VIP, sisekhaya. Manje sithatha phela ngeza-South Africa, eZimbabwe umuntu yakangala-40. Ngiyalikhumbula nje. Ngiyaphila nonke, yazi ngabe nani nina ngikhumbula. Nimfonele.
Salibonani bantu bakwaMthakazi, eZimbabwe yonke nje jikelele. Nenegama lami ngu-Elimpofu. Mina kusuka kundanise. Uthi abantu abanjengabo babo believe gawule bakhuluma bephenduka nsuku zonke njengomabo angazi ukuthi kusuka kuthini ngakhona. Baya admit ukuthi ye izinto ziyahlupha bajike hayi izinto kazizi ikhulumende ilo mzamo wonke umzamo wakhona asiwuboni thina ngoba khathesi indaba yezikolo le ungakhangela i-issue yezikolo. Bathi bona uhulumende uzamile ukuthi abantu izikolo zingakhweli, uzamela abantu. On the other side, ungakukhandisisa kuhle kono, kasitsho ukuthi imali khona umbe lami ngitsho ukuthi imali ngilayo, angilayo. Izinto zonke ziyahlupha kade, izinto zonke zikhwelile. Kodwa isikolo eyiso leyinsika yabantu bethu, esikhangelele khona ukuthi ikusasa abantu bethu ibonakale, bathi izikolo zingakhweli. Bethu besenze njalo akula ama-subsidies abakutshoyo ukuthi bona bazancedisa ngani ezikolo. Which means izikolo ziyabulawa okwamanje, abantwana i-pass rate this year kufane iyehle to the last. Angikwazi ukuthi bacabanga njani khonapho, angikwazi ukuthi bakube kanjani. And futhi ma ngithi ngakhangela kungenxa yokuthi bona most of them abantu ababo phela bafundi la bafunda emazweni. Sasa yibo futhi abantu ababo abasekuya bebamba amaqolo lapha bekhimanisa abantu abethu besithi abafundanga. At the side, bathi izikolo zingakhweli. Ake njele udaba lunjengepassport, khangelani ukuthi ikhwele okungakanani. Likhangele ezibhedlela zikhwele okungakanani. Khangela ama-tollgate ngenxa yokuthi liyana imali engena direct kibo enceda bona lemisebenzi yabo le mibi abayenzayo. So thina sofane sibulawele abantwana kathi this year, sofane sibulawele abantwana, abantu abethu bangafundi. Ngokwama-resources imota isikolo sisebenza ngemali. I-bond paper yona ngokwayo yodwa ivele iyimalini. Ungayenza i-survey i-textbook A1 ubona ngani ma ubhadale $100 yona e-secondary school. I-textbook iyimalini okokuqala. Please laba bantu sicela bakithi kwabugawule bazame ukuthi bake basihloniphe bakithi. Izikolo most years khona ezikweze abnormal, they have to deal with those ones abakweze abnormal. But ezinye abayekele sihambe the situation please. Bangasibulaleli abantwana. Cela zwami bakuthi basihloniphe kwelinye ila athole isikhathi. Ngiyabonga.
Selibonani muli eZimbabwe. Ed ma ukhuluma enselizweni lase-South Africa. Boys. Engihlukumezeka kakhulu ngento engizwileyo ngendaba edliwayo le, inyama edliwayo le esenzelwa abantu. efaka umuthi ezidumbu kodwa inkosi iyangenela bakithi ube seke silithandazi silizwe lakithi sure unkulunkulu angenele laba siphetheyo ngathi abalandaba ngathi babanye bakhona bamabhutsha lawo lathi asike sitholeni isikhathi sokubambana sibe yimbumba nje ujehova sisize ngidabukile lakho njabulela ukuthola inamba zenu namhlanje
sanibonani bafakazi abahle nabalaleli lonke nje ngiphilani njalo wakwandlovu wakwamlevo uyazi ukuthi mina personally ugament wethu ngimbona esehluleka kakhulu 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 niyakusekela lokuthi amatitsha kabahlale phansi bengayi emsebenzini ilizwe lethu kuphela leZimbabwe elibhekela uteacher phansi angaziwayo kodwa-ke into efani ukuthi wonke umuntu udlula kuteacher teacher kanakakelwe angekuholisa uteacher 1,000 pondi yini leyo lihlazo elikhulu kakhulu lelo yabona uteacher ngumuntu osebenza nomphakathi kumele abonakale emphakathini njengomuntu uzoma kanjani efundisa abantu engaholi ugament wethu uyehluleka ehluleka kakhulu 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 well asazi kodwa-ke umbono wami lo mbona ngathi kuhle ukuthi bazihlalele amatitsha abangayindawo
mbonani njani mbonani bantu bakithi linjani ngezindawo ngezindawo hhayi siyabona izilizwe liyaphela abantu bakithi kodwa kwabomnyankaka lokho bantu bakithi kuzisa ubuhlungu kambe uvuka esima phambi kukazulu mpela utshela uzulu ukuthi udle umbhida kambe upresident owayeqiniswa wavotelwa ngabantu yinto angayitshela abantu yona le vele upresident yinto ongama mpela phambi kwabantu ayayikhulume nalowo ma engupresident o-right onormal ogcwele ekhanda yinto angama phambi kwabantu ayikhuluma ukuthi kumele abantu bedle umbhida angithi yena udla kahle ngoba yena uyatshona nguye kumele edinyama abantu kumele bedle umbhida uchaza khona lokho angithi le nto vele ibonisa mhlophe ukuthi lo muntu kekho-right ekhanda le lo muntu vele owakuqala nje vele kacabanye awukeli ukuthi ume phambi kwazulu uhlele ukuthi uzulu umele edle umbhida hhayi kodwa okunye kuyadanisa kodwa abantu bakithi iningi lenu vele liyazivolela ukuthi lo muntu akusopresident lo muntu vele lisela umbulali mnangabo akula muntu ongamboliwe izezozalo awukeli ukuthi okunye vele kudinga ingqondo kucabange lawo uma ulesikolo akuswe into ongayitsheli abantu le uyabo ukuthi abantu zehlile njani enhliziyweni zabo phezu kokuhluphewa kwabantu okungaka nokudubeka okungaka abantu bethwele nzima ububatshele wenze futhi ukuthi kona kumele bedle umbhida uthi bephile njani abantu engqondweni zabo uthi befile njani enhliziyweni zabo angithi abantu bayabona futhi uyabadelele kwezi ezilimi yinto enjengomnankazo
mina ngubhandamoya kulilima west kondolwane ugovernment mayengancedisa abantu ngezokulima ngezokulima fake abantu ukuthi kulima sifuna ama-regation sifuna amadamu kuze silime ilizwe lithole imali yangaphandle izolithola kanjani ilizwe kungalanto esiyithengisayo government kancedisi ukulima kube la ma-regation emakhaya abantu baqeda indlala bafundise abantwana
yibo-ke abalaleli bethu be-studio 7 abasithumele imlayezelo ngenombolo zethu eze-whatsapp ezithi 001-202-465-0318 siyabonga
kuyazenzela kuyazenzela kithi nabantu abasha kuyazenzela safasashiya basalekile kuyazenzela kithi nabantu abasha kuyazenzela
ukhanya kwezwe besigqibela ke uhlelo lwethu lwalamhlanje kodwa singakehlukani ke sikhangele inhloko zendaba.
iStudio 7 ithole ukufakazi ukuthi olwela ilungelo likaZulu umnumzana Josephat Mzaca Ngulube labanye abathathu abasekeli bebandla leMDC abavalelwe ejele leKami bazayiswa ejele leHarare elingaqanjwanga lamhlanje. Impuphu ibikwa ingasatholakali lula ezitolo ngesikhathi kulokwesabela ukuthi ukungani kahle kwezulu kuzadala indlala embi kakhulu engazayibonakale. Hayi, selugqiba-ke lapha uhlelo lothu lwalamhlanje olivalelisayo. Igama nguChris Gande, sithi asidibaneni njalo sikhathi sinye sasa.